Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utano nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu kuhlazi ku-12 ngoNtulikazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Yebo, khona sike sazama ukuxhumana labo ngokwecingo, kodwa ke phezu kokubhala incwadi yokuthi sikubeke formal, kungabi into nje ephelela ekukhulunyweni eralini.
Ibandla le-CCC lithi lizakhulumisana lebandla le-EFF lakwele-South Africa ngoncedo lwamabhasi azathwala abantu besiyavota ekhaya.
Sesifuna ukuthi laye lo president ekhulume sobala le-party yezani, ekhulume sobala amabandla wonke, akhulume sobala ukuthi udlame alulunganga.
Amapolisa eBikita South asevulele ilunga lezanu PF umnumzana Energy Mutoli icala lokuhlasela abasekeli be-CCC ngombhobho emhlanganweni wabo wokukhankasela ukhetho abawenzele eBaradzana Business Center ngeviki edluleyo.
Umqando lowo uchaye iregion nathi mina iSouthern Africa uyichayele kakhulu. Yikho ubona ukuthi lokukhiza kwesnow eSouth Africa ayisiyinto ebijayelekile.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezomkhathi lukhuthaza uZulu ukuthi ahlale lapho okukhudumala khona ngoba umqando okhona ulobungozi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzenziwa ngenyanga ezayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele.
Ibandla le-CCC lithi lizakhulumisana lebandla le-EFF lakwele-South Africa ngoncedo lwamabhasi azathwala abantu besiyavota ekhaya. Umkhankaso kamnumzana Sevia Kasukuwere ozancintisa kukhetho lokudinga umongameli ezimele usinxuse abafuna ukuyavota ekhaya ukuthi babhalise imininingwane yabo. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla le-CCC kwele-South Africa, umnumzana Trustin Ndlovu, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Msakazi, siyabonga. Njengebandla thina le-CCC ngapha eMzantsi Afrika, siyathokoza, siyakwamukela, siyamukela usizo elivela elikhulunywe ngumongameli we-EFF. Kodwa ke phela kuningi esibhekayo kuqala ngapha njengabantu abakhokhela abantu. Beke nobungozi, azibhekanga ubuhle kuphela. Beke nobungozi obungahle buyehlele abantu, mhlawumbe uma sekathuthwa yiwo lawa mabhasi. Wasonke phela kwaziwe ukuthi kona kuhulumende kababa uMnangagwa awuze ukujabulele ukuthi kube nabantu abazophuma ngapha ngobuningi bayovota ngoba kwaziwe ukuthi kona iningi labantu bethu abasoze bavotele izanu. So kungenzeka mhlawumbe kube nokwesabisa abantu bethu babengama-victims ezanu. So konke lokho kodwa-ke siyakwehlela sibhizi nakho, sisazobona ukuthi sizokuhambisa njani.
Ubona bebaningi na abafuna ukuthi bayevota abangela ndlela yokuhamba ngayo ekhaya?
Yebo, baningi abantu, baningi kakhulu abantu abarejistile abakhona la eMzansi abafuna ukuyovota abangelayo indlela yokuhamba, abadinga i-transport. Kodwa phela kunokusaba, abantu balovalo futhi lokuthi wona lawa amabhasi angabe azobahambisa kuhle na. Okudingekayo ukuthi kuhlelwe ngendlela ezokwenza ukuthi kungabi nokwethuselwa, kungabi nokusatshisa, kungabi kungatholakali nje kuneyigameko ezingekho zinhle endleleni ekuhambeni.
Like lakhulumisana na lebandla le-EFF ngendaba yamabhasi la okuthiwa azaphiwa abafuna ukuthi baye ekhaya ukuya vota.
Yebo, khona sike sazama ukuxhumana labo ngokucingo kodwa ke siphezulu kokubhala incwadi yokuthi sikubeke formal, kungabi into nje ephelela ekukhulunyweni eralini. Yazi nawe indawo ekhulunywe eralini umuntu angavuka ayiphike, kodwa ke sifuna into ezo ibhaliwe sisazobona ukuthi bazoresponda njani, nanjalo sisazokwenza i-follow up uma sisithumele le ncwadi.
Hello ke ngumnumzana Trust and Love, umgcini sihlalo webandla le-CCC kwele South Africa. Ngolunye udaba luphathelane lezombusazwe, amapholisa eBikita South asevulele ilunga lezanu PF umnumzana Energy Mutoli icala lokuhlasela abasekeli be-CCC ngombhobho emhlanganweni wabo wokukhankasela ukhetho abawenzele eBaradzamwa Business Center ngeviki edluleyo. Umtodi yena oncintisa kukhetho lokudinga amalunga edalela eParliamente umangalelwe lilunga le-CCC umnumzana John Mupanduki, yena othi wadubula umbhobho ecitha umhlangano wabo. Untungamile Nkomo Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Siyabonga ukuthi amaphoyisa lawo sezavuma ukuvula i-docket kababa u-Energy Mdodi nge-attempted murder efuna ukubulala amabandla e-CCC wona esenza ikhampeni e-PC4. Ngalokho sikhangele ngamehlo abanzi, sifuna ukwazi sibone ukuthi icala leli bazalibamba njani, ngoba isikhathi esiningi kukhanya ngani kule selective application of the law, loko kusithi imthetho ukhetha abantu ngesikhathi esiningi, noma sithi kule impunity kulabanye abantu abenza amacala bengabotshwa. Impunity nje ukuthi ungadala icala wenze okufunayo kodwa umthetho kawenzi lutho. Singathaba sibili ukuthi ubaba u-Energy Mdodi ethwale isiphambano sakhe labanye bonke labo abenza amacala njengo-Togarepi u-MP Kutu South laye amacala amelele. Lokhu kungenza sibili ukuthi bonke abantu abasayina i-code of conduct eyasayinwa umuntu eseya ku-nomination ngama-MP afuna ukungena ithi ungaba lodlame uyadisqualify. Sesifuna umthetho sibili usutshengise, ngoba izikliwe eziningi zingagcina zifutha igazi ngoba bayakwazi ukuthi indlu yakwabo kayibotshwa ile impunity. Yikho ke sithi amapholisa kawalandeli icala leli ngobungcishi, engabi ne-favor. Umthetho ukhangele sibili ukuthi umbhobho wakhe lowo akuzange kuphume inhlamvu iningalalilanga, ngoba kukhona ama-scientists angafakaza ebona i-residue yenhlamvu embhobhweni wakhe.
Ukuvulelwa icala kukamutoli kulipha ithemba yini lokuthi kungenzeka la kwamanye amalunga ezanu PF aphatheke kunhlelo zokuhlukuluza lokutshaya amalunga ebandlaleni?
Ubaba umthodi wasayina i-code of conduct yezeki eyokuthi kasoze ekhwezele udlame, engabanjwa ile cala lodlame uyadisqualifywa. Lokho kwenziwe ngamapholisa lomangaleleyo kuqakathekile kakhulu, ngoba ngumhlahlandlela ozavulela abantu bonke ukuthi bayemangala. Njalo okwamanje amapholisa kasoza ale, ngoba ama-international observers lama African ambassadors awe Africa bala yibo abaphayile pressure kuzanu PF, yibo abakhangeleyo ukuthi kambe ama vote ama elections azaba free and fair. Ngoba babatshelile abantu bezanu PF bathi lingayekela ukulungisa khathesi ozawina kakhulu, wena zanu ungawina sizakwala, sithi it was not free and fair. Sibona ngani konke lokhu kuzathiba igula mkhuba ede lokhu ezishaya abantu lakhathesi kunje lokhu ebekwenza? sesifuna ukuthi la lo president ekhulume sobala leparty yezani ekhulume sobala amabandla wonke akhulume sobala ukuthi udlame alulunganga sibona ngani kwizasi sincedisa umthodi engadisqualifywa abantu bonke bazabona ukuthi udlame ngesikhathi sama election asilunganga sibona ngani umhlahlandlela ozancedisa ukuthi kube lokuthula lokuzinza abantu bazikhethele umuntu abamfumayo.
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla lesiCC umtodi yena ubengadopi incingo zakhe.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote inkululeko.
Iningi lithi bekugodola kakhulu elizweni izolo selokhu umqando waqalisayo njalo ugatsha olucubungula izomkhathi lusanda xwayisa abantu ukuthi bahlale lapho okukhudumala khona ukwenzela ukuthi bengalinyazwa ngumqando lo. Ingcwethi kwezomumo womkhathi umnumzana Everson Ndlovu uchasisela uSthandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Umqando lo uchaye iregion ngathi mina iSouthern Africa uyichayele kakhulu yikho ubona ukuthi lokukhiza kwesnow eSouth Africa ayisiyinto ebijayelekile kakhulu. Yebo sikujayele kubo Lesotho ezintabeni kodwa South Africa ungani bekuyinto nje ebakhona endaweni ezithile but okwalonyaka hayi kungaphambili endaweni ezingayijayelanga. Kodwa kithi ekhaya eZimbabwe yebo siwujayele yebo asiwujayelanga ngiza kubeka njalo kasikujayelanga eminyakeni edlulileyo le eminingi ngoba sikhangele ukutshintsha komkhathi lokhu okukhona isithi climate change. Kodwa ungaya back into history uzafika ukuthi kuye kwaqanda kakhulukazi ngesikhathi senesi esewinter phela yikho busizwa abadala bethu kungaqanda kakhulu lezulu kutsho ukuthi likhona. Kodwa nanku-ke because of climate change lezulu lakhona lelangazi lizaba khona yini ngoba bakhuluma nge-El Nino le esisuka elwandle engadisturba hlezi umkhathi wethu kusiya kusama. Kodwa-ke lokhu esikubonayo kumbe sikubonile izolo lakuthangi eZimbabwe hayi sileminyaka ethile singakujayelanga. Uzakhumbula ukuthi besi-expect ukuthi kuqande kakhulu around kubo from 21 June around that week or 21 June ilanga likhatshana le kodwa kuqandanga. It was very warm kodwa nanku ngenxa ilanga selingani seliphenduka selibuya ngapha selibuya lo moya lomnengi sekuqanda ngamandla. Umqando lowo kuminyaka emlutshwane edlulileyo hayi azange siwubone lowo owakhathesi uphambili.
Uthe uselizweni leMalawi kunjani khona ngapho eMalawi lakho kuyagodola yini?
Lapha engikhona-ke lapha eMalawi in the Southern District izolo lakuthange besingagqoka ngamajesi bekuchisa okukhipha lenhlanzi emanzini. Namhla ulapho kuvuke kugubuzele khona kulo moya ungani kuyaqanda kancane. Ngikhuluma nje lakade sanqoka ngajesu langalesi sikhathi kodwa esikuzwayo okusuka kithi ngale makhaya ngiyakhumbula labo teacher baka you know abe ECD kusiya kubo grade 1 bebekhuthaza abazali ukuthi abantwana babuyele engubo ezincane kusasa ngoba kade bekhala abantwana namhlanje. Uyaqanda
ungaxwayisa uthini labo abangakhathazwa kakhulu ngumqando lo okuthiwa abavulnerable? Kuyini abantu abangakwenza ukuzivikela?
Abanye bethu laba the less privileged silabantu abahlala esitaladeni silabantu abampofu phakathi kwethu abangalanje yona ingubo yona ijesi. Omakhelwane sibona ukuthi abantu laba they are warm bangaba warm ngokubanika izingubo ngokubanika amajesi akhudumalayo okugqoka singabadingela inkuni bawothe abantu laba. Into ekhona yokuthi abanye abantu bayafa especially laba abahlala esitaradini emadolobheni bayafa bebulawa yimqando kakanti nabanye abangelazona ingubo bayabulawa ngumqando onje. Izifukula zifuthi ziyafa onkukhu imbuzi you know izimvu ziyafa ngalesi sikhathi somqando. So kuyadingakala ukuthi lasezifukeni zethu sibone ukuthi zisendaweni enclosed enganiyakhudumala. For inkukhu zakho ubasimbawula sibili xa ungumlimi. Sikhangele umakhelwane. Phosele ijesi lendalo ongasayifuniyo labo bathola ukuthi bakhudumale. Phosele ingubo leyana ongasayithandiyo loyithandayo. Abadala abakhulileyo ama-orphans, child-headed households, the elderly, ngokunjalo nje. You know, bathola ukuthi bakhudumale ngoba yeyi uchayile. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Everson Ndlovu, ingcwethi ecubungula izomkhathi obexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 eseMalawi. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usemhlanganweni we-US Africa Business Summit kwele Botswana. Iphephandaba lobulembu eleZimlife.com lilodaba lokuthi ibandla le-CCC selilobele i-commission yezokhetho e-ZEC libuza ukuthi abakubutho bavota njani kunye namapholisa abavota ngeposo. Okwamanje sengidedela imuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ya mina ngicela ukuqondisa kakhulu kazi lapha umnumzana uMagalela Mafa ngamanga akhe la akhulume ngomnumzana Samson Mubhemi ukuthi kasobandla le TCCC njalo ungumuntu wefaz. Uyabona ke lawo iwamanga sibili especially wena uyisikhulumeli se TCCC, so akumelanga ukuthi ubutshela abalaleli izinto ezingamanga. Mina igama lami ngumuzi Ncube ngilapha eAmerica, yimi kangingu organizing secretary weprovince siyalapha eAmerica MDC yayikhokhelwa ngumnumzana uTswangi Rai ngesikhathi engakabhubhi, and njalo khona phana sebhubhile. Thina sasuka sabamba iconstitutionalism lo Dr. Khuphe, salandela uKhuphe, sehlukana khonapho labo Chamisa kudala khona le layikhumbula indaba yakhona. So ekusukeni kwethu ku-MDCT ngendaba zokuthi uMonzora wayengasalandeli iconstitutionalism njengoba likubona kunje, so sasuka sonke nini silandela sisiya ku-TCCC, sihamba labo Samson Mubhemi, bonke labo Nomvulo Mguni, labo Ontando Ndlovu, sasibaningi sibili layibona sibili umbonakaliso uDr. Khuphe ele press conference yakhe laphana esithi ukuthi sesisukile ku-MDCT sesiku ibandla lapha le-TCCC. So uMbhemi laye wayekhona khonaphana, wayeza suka njani uDr. Khuphe chief bodyguard wakhe ku-MDCT, uyabona. So into nezebe ezikhulunywa nguye sibili uMbhemi bekukhuluma into eziliqiniso sibili ezanzakele konapho koBulawayo ukuthi khona ezinye izinto ezenziwe libandla lethu le-TCCC kazi zange zihambe ngendlela njengoba besibona abantu abaningi koBulawayo khonapho becomplaina sibili. Yena uDr. Khuphe wayeceliwe ngomkhulu wakhona ukuthi we-TCCC ukuthi angene khonaphana e-Country Park suspend izimali sibili yekhankasa khonaphana esetshaya i-groundwork enzima, uyabona. Kwathi dlukudluku labantu be-Country Park bamnominata futhi uDr. Khuphe ukuthi khona bayamfuna ukuthi khona ancintise khonaphana uMthuli Ncube, ngoba uMthuli Ncube ngu-Minister of Finance and thina sawukhangela lathi ibandla ukuthi kufuneka enye heavyweight enjengoDr. Khuphe njengoba engu-Deputy Prime Minister before. Kuzamele ukuthi adibane lo muntu olesithunzi sibili laye. So abantu bamthanda uDr. Khuphe sibili ukuthi khona no nguye okumele ukuthi ncintise kwaphana e-Country Park safaka izimali sibili kwaba le-groundwork ezwayo, and dukuduku sesibona ngasekho sekhitshiwe. So kasekwazi lathi khonapho kuphela Mafa ukuthi uthini ngakho khonokho, ngoba into phela ezenzakalayo indenzakalayo indawo eziningi kakhulu, abantu nabo bayangena emsakazweni becomplaina, uyabo.
Sasakazi we-Studio 7 sambonani. Kanti ubaba lo kuthiwa ngundibali we-EFF Zimbabwe, kahle kahle yena elakhe iqembu liyini? Li sini oli ikholoka abantu abahlala bekukhuluma ukuthi amazana project ngoba lo yalo baba angaze ngimuze mina enguse liqembu lakho ukuthi abantu abalivotele njalo i-manifesto yabo ithina angaze ngimuze ngihlala ngimuzwa nje njalo nje defend izana uPF ukuthi elakhe iqembu limeleni luyibi opposition kumbe izana project kodwa ngendlela engimuzwa ngakhona ungomunye walabo kubizwa sanga amazana project ngoba ungathi usebenzele izana ukhona ukuthola kulohulumende wezana ngendlela engimuzwa ngakhona ngoba uyiqembu liphikisayo kodwa angaze muzwe ukuthi unxenxa abantu ukuthi kabajoyine lakhe iqembu abadinyeka abantu abanjalo njalo futhi ambona ukuthi singathi uyahlaziya lwani uyabe ezikhulumela kwelakhe isayidi nje ngoba njelo esiyidlaphuzana
Studio 7 linele isiphathele intambo siyalibonga kakhulu ngento elisenzelayo beke ke endaweni yokuthi abafowethu abakhuluma ngomthwakazi bafowethu umthwakazi singakhuluma ngawo umthwakazi ngoba vele singamandebele siyalufuna utshintsho lapha nezimbabwe ukuthi luze khona kodwa ke bafowethu umthwakazi yini kahle kahle oyenzileyo umthwakazi ukuze size sibone ukuthi umthwakazi singaze sithi i-CCC asitshintsheni iZANU-PF sizame uku-CCC siyazama umthwakazi layo ma singayikhulisa siyikhulise ibe libandla elikhulu bese siyozama ke ukuthi hayi asizameni ke bafowethu lapha nansi imthwakazi ngoba manje ma sikhuluma ngemthwakazi fana nalokuthi nje sikhuluma ngento engekho elifuna ukuthi ilizwe liqunywe laphana ilizwe leZimbabwe lincane kakhulu bafowethu ngeke liqunywe lapho ngeke yafayezakala leyo maybe angazi ukuthi ngawuphi unyaka thini into esingayifayithela sifayitheleni ukuthi sikhuphizane ungaphuma izanu izanu izofa iphele ithi du kusale ke i-CCC layo imthwakazi for now asifayitheleni ukuthi iZimbabwe ijinje siyekele ukube sithi imthwakazi phambili ngemthwakazi siyaphi ngomthwakazi siyaphi ngeloli engelakhanda bafethu siyaphi ngeloli engelakhanda
Studio 7 sanibona livuka njani labalaleli i-CCC isuthi induku ekhethweni izodliwa nangomthwakazi kumakhansela this time ibisidliwa kakhulu ngoba this time i-CCC ihambe yodwa inganayo umthwakazi ekhethweni hhayi phela induku bese ngigqugquzela abantu bakomthwakazi emaraphini sithi hhayi isikhathi siyafika madoda sesiseduze maqhawe akithi sokuseduze la esiyakhona ngiyaligqugquzela liyovota livotela ama-MRP livotela amakhanselo MRP maqhawe yabona
sanibonani ku-Studio 7 okhulumayo ngoJ Moyo ngajabula li-audio ma ingafundwa esiyezwa ukuthi amavoyisi avalela i-CCC ukuthi nayi-campaign njengeZANU-PF ekugcineni kuyathiwa iZANU-PF iwinile kodwa libe liyazibonela manje ukuthi ivalela abanye ukuthi labo bayenze okanti ube bayiyekela la izikhampenele ma bewina ngeqiniso ngoba kusasa ma sebewinile kungeke kubukeke kube yinto enhle ngoba bebe-robha vele nalabo abachaya abantu behola onjengu cela ukuthi bahloniphe omunye umuntu
Studio 7 linjani nonke baphathi bohlelo linjani nonke balaleli kwe-Studio 7 hayi thina siphilanga ngifuna ukubuza ukuthi kanti labo ntaba kayikhonjwa bashayelana abantu mpela kanti lichayelana abantu lichaya libaphiko gawule bathi abantu kabachaya kodwa abantu bayachaywa abantu bayachaywa ma benza amarali bayachaya kanti nisabani kude maniki zindala zombili khankasani nani nabo libavumele bakhankase kanti lisabani ukuchaya abantu ikuthi liyesaba yiko libachali phika lithi nginalichayi muntu linalibhizi lichaya abantu amaqembu amanye aphikisayo engachaya abantu libagweba ujili kajele libavalele emajeli linalivalelwa kanti linalinjani linabantu linabontaba kayikhonjwa le khankasanini likhankase livumele omunye lomunye khankase izwe lele laseZimbabwe labunjwa uNkulunkulu asoleni ekelani omunye lomunye akhankase yayimaye winile mali lilusile why lisabani kanti lichaya abantu linabantu bonta bakayikhonjwa lina lingachaya abantu nagawulo wawuyalo ukuthi abantu bayachaya bona abantu bechaya
salibonani ku-Studio 7 hhayi siyabonga siyazizwa mpela inkulumo mpela hhayi njengokuya kumavoti soba kithi asiphakameni abantu siyevota mpela siyikhiphiza
njalo kuni niyabusa singakazali kuni niyabusa engakazali lokho sincindezela wadonsela ingubo lapho abalele khona thina ngithi ngigwaqe ifile awuhambeki lezikolo zifile lamayedi masa ngale thina ngiseseula lapha nesigabeni senseula awedi masa senzile kuye babuya ama-auditele odite impela kucaca ukuthi imali zesikolo azibona kathi ziyangaphi kodwa awusizo lakhona silutholi siyacela mpela sidio seven lisize kakhulu siyakhala mpela siyizakhamizi ziseula siyakhala ngoedi masa liseula secondary school hhayi sithwele nzima ngawuledi masa sithwele nzima umnika imali yama-uniform yadle imali zabantwana zesikolo hhayi sithwele nzima bakithi lisincedi ngoba siyagcina sithatha umthetho siwufake ezandleni zethu siyabonga sicela usizo sidio seven kunini sifake ama-odio ethe ngavulwa siyacela mpela sidio seven lisincedi kakhulu.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden ubikwa esuke emhlanganweni we-NATO ngesiphangiphangi esithi kulo msebenzi omeleleyo ekhaya. Lokhu kutsho ukuthi uBiden usuke engayanga edilini elivame kuba khona ekugcineni komhlangano lo. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lengcwethe ecubungulayo umbusazwe uMnumzana Dan Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
INATO ipolicy yayo ithi ma ufuna ukuba lilungu leNATO kumele ujoyine kungelambi elizweni lakho. So iUkraine inkinga ukuthi kulempi khona manje leRussia. So ingajoyina iNATO sokuzomela ukuthi amazwe eNATO lawo ajoyine leyo mpi. And I think amazwe amaningi avumelani lapho lokho ngoba babona kungaqala iWorld War 3 ngoba siyazi ukuthi iRussia ilizwe elinama-nuclear weapon. So mali ngabona ukuthi selifakwe khoneni kungenzi anything ingenzeka lapho bagcine be-release lama-nuclear umhlaba wonke ushabalala.
Ikuzwakala njalo ukuthi uBiden ufisa ukuthi anikele Ukraine ama-cluster bombs kodwa abanye bakhe bangani bayaniphikisa kakhulu ikakhulu lapha kubandla lama-Democrats njalo labanye amazwe khona ngale kuzwekazi le-Europe ubona njani khonokho?
Ama-cluster bombs abhanwa emazweni amaningi ukuthi akumelanga asetshenziswe ngendlela asebenza ngakhona ama cluster bombs ngoba adubuka all over the place and awungeke ukukhone ukutargeta indawo eyi-1 nge-cluster bomb because lapho uphosela khona i-cluster bomb kumele expect ukuthi azodubuka mahlambe nje all over the place ku-affecte lama-civilian. So amazwe amaningi awabhana ama-cluster bomb but sibona ele-Russia lona liwasebenzisa e-Ukraine. So umbuzo then obuzwa ngabantu ukuthi how manje sizoyekela abantu be-Ukraine bephumba ukubulawa i-Russia isebenzisa ama-cluster bomb why lathi singayinikezi i-Ukraine ama-cluster bomb? Kulapho-ke uMnumzana uBiden angene khona wathi yena ubona kuyinto e-right kakhulu leyo yokunikeza ama i-Ukraine ama-cluster bomb noma nje udaba lolu lungekho popular kwabanye abakhokheli lapha e-America labanye ama-allies awe-United States ese-Europe lapho ama-cluster bombs abhanwe khona.
Ye ubona ngazani kodwa kuyaphumana emhlanganweni wonke lo omkhulu owenzelwa khona ngale we-NATO?
Into engiyibone iqakathekile ezophuma lapho yikubambana kwe-NATO ekuvikeleni i-Ukraine kulempi yayo le-Russia. I think uVladimir Putin umongameli weRussia wa miscalculate kakhulu ecabanga ukuthi Ukraine izobe iyodwa isozithole abantu abazoyincedisa kulempi kodwa ke sibonile ukuthi iRussia siyehlulekile yazama ukuthi thathe iKiev yahluleka and mase sizwa ngabantatheli bendaba basitshela ukuthi iUkraine actually isithathe back iterritory yethi thathwe iRussia njalo futhi baya-advansa and sibonile laseRussia kusiba lokungazwisisani phakathi kuka Putin le-Wagner Group ekhokhelwa ngu-Prigozhin.
Lo-ke ngumnumzana Dan Moyo ingcwethi yecubungula izombusazwe esitshiya-ke emaphetheleni kohlelo kodwa singakehlukani kesikhangele inhloko zendaba. ibandla le-CCC lithi lizakhulumisana lebandla le-EFF lakwele South Africa ngoncedo lwamabhasi azathwala abantu besiyavota ekhaya. Amapolisa eBikita South asevulele ilunga lezanu PF umnumzana Energy Mutoli idokodo lecala lokuhlasela abasekeli be-CCC ngombhobho. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gandhi ngesithi asimaneni njalo sikhathi sinye kusasa. Silazo ezinye ngo-7:30 ntambama.